ukhetho luhambe kuhle akuzange kwaba lo lengqabangqoza kumbe ukuthi kube lo lodlame kumbe lokulwa endaweni eziningi lapho bokuba le problem bebehle bedilelayo masinyane butike then bese kufika ekubaleni la and I think this is the biggest lesson esingabalayo eZimbabwe the so called V11s lapha bebiza ama 34A iform leyo ibisithi ngavunyelwana ku polling station ukuthi these are the numbers immediately ibihle iuploadwe onto the internet and anyone could access it that made sure ukuthi tallying is possible then okunye ke okutholakele because of that transparency yama numbers ukuthi for the first time in Kenya bayachabanikazi bathi abantu were conceding even before the final declaration was made because umuntu yabe sezibonele ndibufakazi kumgceke ukuthi hayi bangibhuqile therefore I concede ukuthi ngidliwe ngibonga abantu abangcedisile so ke ngibona ngani yizwe isifundo engingazibalisa mina njengomuntu nje omeceleni ebukele ukhetho lwaseKenya lwalonyaka
ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho lweKenya ungathi indlela ebalulekile yona
ukungabi lobudlwangu dlwangu kungaba lezi zathu ezimbalwa Chris ngibona ngani kuncedile ukuthi ama coalition obabili iKwanza le Azimio bezithatha abantu pose from all over the country bekungaso njenga last election ukuthi iJubilee for example had amaKikuyu lamaKalenjin kuphela whereas lay uRayila ube laba kibo abe Western and then all the other parts of the country this time bekukhanya ngani hayi inhlelo inhlangothi zakhona bezihlangene nje yonke indawo enye into futhi abantu abangayinanzeleliyo ukuthi nxa uthi yakhangela impumela yokhetho kathesi ukhayela ama MPs ogovernor lama MCAs ikakhulu lokho abathi yiCentral Kenya kumbe the mountain indawo yamaKikuyu amaKikuyu generally abengavotela umuntu ongasiloki kuyo kodwa lo nyaka bavotele uRuto oliKalenjin in a huge majority so konokhana kuyachitha imimoya yona leyani ukuthi thina siqiliwe because siyilo umhlobo ngakho kufanele siyelungisa indaba ezitradini ngokuchayana yikho kubona kwami kodwa well kasinga ngesikhwa kuthiwa let's not jinx it singahlolozeli okwakathesi akukhanyi kungaba lodlame ngendlela yokuthi ama coalition akhona aqoqane njani.